So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthalono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kumi manzonzo kwele South Africa namuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni etshengisela phezu kokusilela kwamandla kagetsi lokunye.
Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi.
Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engebengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo.
Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende oza engezelela iholo labo njengalokho ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni.
Ibandla le-CCC lithi liyenelisa ukwenza imihlangano yebandla engayisiyo yomphakathi njengalokho okwenziwe kobulawayo ngempelasonto belomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
Kuyahlupha ukuthi thina kuhlanu kwethu emalokishini ngoba into esivamile kulezi nsuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu.
Umongameli Mnangagwa uphe isonto ye-St. Joseph eKezi isipho semali ezinkulungwane zamadola ezingamachumi amahlanu $50,000 lezimota ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kumi manzonzo kwele South Africa lamuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni atshengisele ngokusilela kwamandla kagetsi lokunye ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema. Ele-South Africa bese licitsha amandla kagetsi okwamahola amaningi kakhulu ngelanga, kodwa kusukela ngolwesihlanu kubikwa sokungela ubunzima okade bufana lensuku ezedluleyo. Izolo ebusuku abalandeli be-EFF bese beqalile ukungena ezidaladeni betshaya itoyitoyi e-Eastern Cape. Ngalokho amasosha kunye lamapholisa asekusimo sokuvikela ilizwe ngamandla njalo agcwele indawo zonke ezidaladeni. Imigwaqo kwezinye indawo ivaliwe, amapholisa efuna ukuvimba ukutshengisela lokhu. Kambe kuzahamba njani lamuhla? Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumele okuqala nje sikwazi ukuthi liqembu lesithathu ubukhulu lepolitiki la eSouth Africa. Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi. Lokho nje kukodwa simbona ke enawo amandla ngoba phela abantu abasha ngabantu abakhuthalela kakhulu izinto ezifana nazo lezi zamamashi nani ukubhikisha. Siphinde sithi indlela uhulumeni we-ANC okhanye esukuma ngayo ethinta zonke izinhlaka zikahulumeni ukuthi ziphakame ngokwemkhakha yazo yokusebenza. Ngoba izolo kumabona kude sibone nje abaphathintambo abaningi amaminista ekhuluma ngabazokwenza kwi-strike lesi esingasho nje futhi sithi kungokokuqala ukuthi sikubone kwenzeka. Lokhu uhulumeni ka-ANC singasho sithi thina utshengise ukwethuka okumangalisayo nokuthi angathi uyahlukumeza amalungelo edemocracy entando yeningi ngoba ngendlela abakhulume ngayo ukuthi emaphoyiseni kuhle kwabizwa nalabo kade bethethe ilive nalabo kade bethethe ilive yokugula nalabo abatrenayo kuthiwe bonke bazobe besemsebenzini beqaphile kwaze kwashiwo futhi ukuthi abangasoze babuye noma abazofika abazophuza ukufika emsebenzini ukuthi bazojeziswa lokho nje kukodwa kusibonisa ukuthi uhulumeni kaKhongolose wethuke kakhulu ngale march ekamalini kuyikwethusela ukuthi abantu besabe ukusingenela le strike futhi sizakhumbula ukuthi EFF ayihambi yodwa kulolu gwamando elibizayo inhlanganyela yabasebenzi i-federation i-SAFT eholwa nginobhala uVavi nayo imemezele ukuthi abasebenzi abangaphansi kwayo bazalungenela lolu kwayimbo federation ke le elandela ubukhosathu ngobukhulu lokho ke kuyasibonisa ukuthi akuzu kuba nje into encane lesikhuluma ngayo ubeka udlebe lwakho phansi kuyabonakalisa ukuthi i-strike list izoba sikhulu okumangalisayo
sizwa kuthiwa abachayeli bamatexi labo bebesithi abasoze batshengisele kodwa sebethe labo bazangena esitaladeni kungakutshengisani lokho
ekuqaleni babugandi inhlangano enkulu yosomatekisi beyishilo ukuthi bona abazi ukungenela lolu gwayimbo lolu kodwa ke ukushintsha kwabo kuyasibonisa phela isikhathi esiningi amatekisi uma kune strike efana nalezi avamise ukulinyazwa ngoba angithi yiwo athutha abantu so ngicabanga ukuthi bacabangele amalunga abo ukuthi imoto zabo zingathola ukulimala ngoba vele okuzokwenzeka ukuthi noma ngabe laba bagqugquzeli basi strike bethi sizoba nokuthula bekhuthaza futhi abantu ukuthi bengangeni bebethathe eitolo konke lokho kodwa ke okungenzeka ukuthi akusoze kube khona zingaba khona izehlakalo lapho ukuzoba khona ukungqokuzana phakathi kwaba bamash laba namaphoyisa uma kwenzeka lokho kungenza ukuthi ukungqokuzana lokho kugcine sekuchaphazela kakhulu nakwezinye nakweminye imikhakha.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engabengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abezempilakahle abakubutho kunye lamapholisa bangezelelwe iholo labo ngeviki edluleyo okwenza ukuthi iningi lithole amadola emelika angamakhulu amabili lamachumi amahlanu US$250 kwengezelelwa lengxenye eholo ephiwa ngedola leZimbabwe. Kodwa amatitshala bathole yonale abavele beyithola nyanga zonke iUS$200 kuthi ingxenye abayithola ngedola leZimbabwe iyala ilokhu injalo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ababalisi kuvuke phele bathole inhlamba. Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende uzayengezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni zikhuluma ngokuba zithole imali ethe xaxa. Thina njenge-athuzi esifuna ukuqala sikuqondise ukuthi asikhangelelanga uhulumende ukuthi asengezelele iholo. iholo. Sikhangele ukuthi uhulumende asinikeze iholo elisilingeneyo. Esithi nxa sikhangele inswelo zethu sibone ukuthi lizasenzela ngcono. Ngokunjalo iholo silikhangelele ukuthi uhulumende asinikeze lona $1,260. Akusethusi ukuthi uhulumende ayenze njengendlela ayenze ngayo. Uvele usiqophile kule njongo ngababalisi. Kumgceke nxa ukhangela iholo lababalisi uliqathanisa lezinye izisebenzi.
Njengoba sisizwa kuthiwa lilinde impumela yomhlangano ozaba khona, ungasitshela ukuthi kuyini elikukhangeleleyo?
Eqinisweni thina njengababalisi, ikakhulu njenge-ATUZI le movement ehamba ngaphansi kwe-ATUZI, i-teachers for US dollar, kusela lutho esilukhangeleleyo olutsha kumpumela ye-NJNC. Okumele sikubeke mgceke ukuthi i-NJNC siyehlulekile, uhulumende useyehlulekile. Ngokunjalo ababalisi ngaphansi kwe-ATUZI le movement yethu, i-teachers for US dollars, sesizinika umlando wokuthi thina sizidingele i-1260. Lokhu sizakwenza ngokuthi izikolo uhulumende esebenzisa i-SSB uzivalile ngolwesihlanu, zizaze ziyevulwa izikolo sesiphiwe imali esiyifunayo. Esithanda ukugcizelela ukuthi asikhalali imisebenzi, kodwa kasisenelisi ukuya emsebenzini, asisenelisi ukuhamba sichiye imuli zethu zilambile, asisenelisi ukuhamba siyencedwa izakhamuzi emakhaya ngokudla, asisenelisi ukuhamba sinqunu. Uhulumende konke lokhu kungumlando wakhe, nguye osedale ukuze sifike kule sisime sisithi thina asisenelisi. Ngokunjalo akula, mfuna ukugcizelela kulokhu, akula mpumela esiyilindeleyo ngoba kuvele kakula ngxoxo. I-NJNC lohulumende sebehlangane amahlandla amane kungaphumi lutho. Pho kuyini okumele sikulinde? Silindeni? Thina sitshengiswa ukuthi vele akula muntu osinakayo. Sesisebenzisa isisekelo sombuso Section 65 osinikeza igunya lokubhikitsha, osinikeza igunya lokungayi emsebenzini nxa sibona ukuthi abantu kabafuni ukusinikeza iholo lethu elipheleleyo elizenza
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZI. Ubexoxa icingweni le-Studio 7 eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa ubekubulawayo ngomgqibelo emhlanganweni labalandeli bebandla beqoqa umkhankaso okhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leli bandla likhala ngokuthi liyavinjwa ukwenza imihlangano lomphakathi. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo omnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ngokumbuza ukuthi sebevunyelwa na ukwenza imihlangano.
So nxa sihlanganisa idola phana abantu bengakwazi ukuthi hayi ngamalunga wodwa umbeni isebenzi ama-champions awe Citizens Coalition for Change, nxa lokho kungachasiswanga kusuka kube angani sokule democracy, angani kukhululekile lapha ezweni. Hatsha kukhululekanga. Lokho amapholisa ala khona lapha kubulawela kwezinye izindawo yikuthi inkokheli ze-Citizens Coalition for Change zihlangane lomphakathi. Lokho yikho kwaliwa ngamapholisa besetshenzi iswa zinkokheli zezanu PF. Ngakho ke sibona ukuthi leyo ICO democracy, sibona ukuthi kubandezela abantu, kuncindezela abantu, ayisikho esavumelana thukona thina ukuthi kuzakwenzakala kwelethu ilizwe. Thina sifuna ilizwe elikhululekileyo ukuthi ibandla amabandla wonke ayakwanisa ukuthi ahlangane lomphakathi sikhathi befuna, hathi ukuthi sonke isikhathi uhlangane kwethu kube into esiqhutshelwa ngamapholisa. Angani sonke isikhathi sokumele kube amapholisa asizwele usizi ukuze thina sihlangane? Hayi, lokho sibona kuyinto embi kabi.
Manje ngokubona kwakho kutsho ukuthi imihlangano elizenzela yona lingelilibandla kungayisiyo yokunxusa umphakathi iyaphumelela na
kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishini ngoba into sivamile kulezi insuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu kuyokuthi amapolisa la asebenza nsitha labo sesike sabona bezama ukuthi bezenza ngani ngamalunga awe Citizens Coalition for Change bengena emhlanganeni uthi nxa usumveza umtshela ukuthi hayi phela wena umela kube la abesekhiphe isithupha sakhe esitshengisa ukuthi yena usebenzela uhulumende abeselethusa phela ngalowo mpolisa umbeni lo osebenza nsitha kumbe laba abagqoka ama-uniform etherapy suka kwethu sabantu abaningi khonokho so imhlangano eminingi vele kulezi nsuku isiyenzelwe ehofisini ngoba emalokishini ngani kuyasikhathaza siyabe sithakazele ukuthi nxa sihlangana kuhlangane amalunga awe-Citizens Coalition for Change kungabi labantu esingabaziyo kuyokuthi njalo imhlangano esiba laye ehofisini siyancedakala kakhulu ehofisini edolobheni ngoba umthetho uyazivumela ukuthi sihlangane thina sodwa kodwa umhlangano lo owumele labi esiyabe sifuna ukuthi unxuswe umphakathi amapholisa alo akuvalile lokho kodwa uzananzela ukuthi abezanu bona hayi bahlangana mahlayana vele kungela muntu obalisayo vele mina ngiyake mangali ukuthi bona abezanu bayake be-apply yini emapholiseni njengobona umnangagu yena ubekhona insuku ezi-trade fair ehlana labantu ekhuluma into ze politics eze Zanu PF etshela izinduna ukuthi zisupport iZanu PF and so khonokana wenza umhlangano kahulumende awenze owe-party kusithi ukuthi umnanga govele yena usesiba lamarali amaningi kodwa ethi inkokheli umnumzana u-advocate Nelson Chamisa eyaliswa ngamapholisa asebenza phansi kukamnangakwa sibona kuyikuncindezela sibona kuyephula amalungelo
Hello ke ngumnumzana Sweden Jirodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubesekhezi eMatabeleland South lapho kade kulomkhosi wokunanza iminyaka elikhulu kwabunjwa isonto yamakholwa isiRoma eSt Joseph. Umnangagwa uphe isonto le imali ezinkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amahlanu i-$50,000 imota yokuthwala izigulane ambulance lezinye njalo imota ezimbili ezokusebenzisa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi eSouth Africa liyananzelela incwadi yomthethwandaba weICC iwarrant of arrest yokuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele abotshwe lanxa ekhangelelwe ukuya kwele South Africa emhlanganweni wamazwe enhlanganiso ye-BRIC owenzelwa khonale kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Iphepha ndaba le-Herald lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa ulandule imbiko yokuthi leli bandla ladlulisela phambili ukhetho lwebandla ama-primaries ngoba kulokudonselana kwamagquku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 ngamukhaseli ngose makuseni aya mina nyaphila kanjani abanye nithi guys let's tell and another one about TRIPC party, a new party, new revolution, guys, is a new agenda, is a youth agenda. Go and register to vote and vote for TRIPC. ngalibodi salonje ngidla belikhona libe kahle lami nyaphila madoda noma ungaba sisemakhaya noma ngaba sikuphi let's vote for TRIPS and let's demand our revolution struggle zani PF ya siyalahla izidingo ebesithathwa ngabazali besiye empini siyalahla izani PF sengabasela sebetshontsha yonke into asivotele ubabushamisa sidinga ukhetho olutsha sidinga ukonke umkhokheli olutsha sidinga yonke into enhle ngiyabonga
sanibonani Studio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi kuStudio 7 ukhuluma ngumthenjwa uNdlovu ngokuzalwa osabeni laphana eplumtree. Mina nginesicelo kakhulu kulamadoda lawo oJoseph Chuma nabo oBelieve Gawule abahlezi besiqambela amanga lapha kuStudio 7 besicela ukuthi basikhuzele abantu bezani laba abathi nxa kuregistra abantu lapha kuma-registration centers njengoba kuregistra for EZK babakhuze ukuthi abasuke laphana kuma-registration centers. It's illegal ukuthi bathathe ama-serial numbers abantu abaregistrayo babakuze ama-address nama-phone numbers. That is intimidation. So yiyo nje into esikhala ngayo besicela ukuthi election le ezayo ibe free and fair abantu bangethuselwa ama-serial numbers lana ayeza abantu bengabi comfortable benza abantu bangakhululeki besicela nje ukuthi bakwenze khona lokhuyana instead ukuthi basiqambele amanga everyday lapha kuStudio 7 sicela ukuthi balungise leyo nto lamaphoyisa besicela ukuthi iZRP isisebenzele ilungise leyo nto leyo ikhiphe bonke labantu bezana abakuma-registration centers ngenxa yokuthi benza into engekho emthethweni nezekho kufanele ukuthi ibe lezwi ngalokhu asifuni ukuthi next time also ochigumba lapha bese be announce ama election engathi uthi election ibikahle kanti abantu bezani babhizi bayithusela abantu kuma centers lapha besicela nje ukuthi basenze ngale yondlela ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 ninja nonke olwingelela uchuma plan to come plan lela kakhulu abantu benanzelele izano PF izano PF ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukuvotela iqembu elizawina kodwa izano PF ngoba iyaropa singishow mina ukuthi izano PF ngenzeki bise robile already la ikhona vele izano PF isiwinile already into leyo ake siyifihle ngoba yenzeka every year yabonga
Studio 7 linjani hayi thina sifuna ukudubeka lapha kobulawayo la akusahambeki emagangeni lapha sesihamba sinyathela inkuba abantu la akulamanzi ibulawayo yonke akulamanzi ngapha especially kuma Western Suburbs then ugetsi uhamba nsuku zonke ngapho 5 we waqalisa indaba yeregistration nje uhamba nsuku zonke ngama 5 so into le yenza sakala ngabomu amagetsi bacitha ngabomu ukuthi le youth engakaregister ningaregister ngoba village obvious ukuthi izavotela ba okwesibili la iCCC yakhona eyona ebusibulawayo iyehluleka nanku siyahlupheka abantu abake babone ukuthi abantu beharareville abala interest lathi akula muntu even okhomentayo ngokuthi amanzi wayengekho cela abantu bake bafunde bavotele umthwakazi this time sizazilungisela into zethu konke sizakulunga siyabonga
Studio 7 sanibonani basakwazi nabalandeli bakho hayi mina Studio 7 ngathi siyangixaka mina akulalanga kungakhulunywa nge-CCC lezano zombili nje yizo ezikhulunywayo kuphela amanye amabandla akithi labo zaphu labo MRP akukhulunywa ngabo ngitsho nje kuphawulwa nje kuthiwa kufaka umubono kubizwa abantu be-CCC labezano hhayi Studio 7 ukukhululeka kwakho mina sengathi kuyangixaka mbijani asazi njalo ukuthi abanye bakubona kanjani kodwa mina ngibona sengathi ulokufeva nje uhlangothi oluthize sicela nje wonke amabandla waphathe ngokufana if kule nto kumele kukhulunywe ngayo unikeze wonke amabandla ithuba lokuthi lawo aziphawulele ngaleyo nto hhayi ngiyabonga kuleyo ndawo
yebo basakazi bami abathandekayo bonke be-Studio 7 hhayi ngiyathanda ukubonga mpela kulokhu elinokusiphathela khona-ke kodwa iproblem nje sisuke sibe nayo la mina ngila ehobhodo eplumtree sile problem enkulu kakhulu abantu siyahlupheka kakhulu kabi la inkulumo le ekhulunywa ngokugawula esikhathini esiningi ifaka laka ibuye ifake ubuyanga ibuye ifake okuhlupheka okusezingeni eliphezulu kakhulu okokuthi abantu abangabe behlala endaweni yabo bese bebonakala behlupheka ngalolu hlobo lusizi kabi lolu olusuke likhulunywa ngokugawule ngesikhathi esingafanelanga ngiyabonga nami angifuna ukuthi ngizazise igama ngiyabonga ngila ehobhodo
ndivuka njani ku-Studio 7 7 salubonani ku studio 7 abasibalela indaba ezinhle ezirachisa sibanda bonke ngabaqambanga amabiso lokhulumayo ngomzinga edube wecholo chokomachudu nakomazivisa bengicela lingijulisele lumlayezo ngidinga ubaba wami uFrancis Dube ngethukana laye ngo-96 siselubanda elubanda emkhombo ongabe emasi bengicela engincede ngobaba wami mina ngizalwa ngumathuma elubane eshabuko ndaphi ongabe emazi uFrancis Dube ophuma etsholotsho komazivisa omajudula ngicela engibambe kunamba ezithi plus 2671668430 ngeze kutswana bengicela engibambe ngizaziphinda futhi plus 2671668430 bengicela lincede siwa mahlabezulu ongabe emazi engithinte enambeni zonezi engizikhulumileyo yimunzinga eduke wakumajude lakumazivisa kwele tsholotsho mphuma komvundane yikho lapho aphuma khona ubaba ongizalayo sengike ngahamba khona ngale ngathola udade wabo labo bangibuza ngobaba ongabe emazi bengicela engincede bantu benkosi
ngiyabongainjani balaleli labasakazi siyabonga Studio 7 elisilingayo namalanga onke sizokumthakazelela kakhulu noma ukhuluma indaba yezeqiniso mina engikhulumayo ngoqhubekani ngokusuka ngisukela ubhale esigabeni sesilwane analokukudana kakhulu nokukhathazeka umbuzo wami kakhulu ngiqondisa kugawula ukuthi kanti why bona bezana u-p f kumuvini ma kuthiwa bawonile awukwazi uzevini one time kuye kuthiwa kubotshiwe umuntu wezana u-p f uwonile kubotshwa abanye amabandla yibo okuzwakala kuthiwa babotshiwe bona ikuthi bayenza kahle bengabotshwa bekuwona kangakeni izweni kodwa ngeke uzwe ukuthi kuthiwa ubotshiwe. Hhayi amapholisa eZimbabwe please ayekele ukusihlukumeza, hhayi ayekele sibili ukuhlukumeza abantu. Asazijona atholani okukhulu iphathi yezano le iphathi engcolile ayiphathi gawula iphathi yena hhayi izano sibili singcolile sibili sizalwe izano vele siyazi ukuthi idume ngokubi lamanje lokhu idume ngokubi awugxolo bantu sukwanele.
Lawo ke bekungamalaleli bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Kwezemelika, wayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence useze wachothoza wayengumongameli uMnumzana Donald Trump. UPence ngomunye laye okuthiwa uzancintisa isikhundla sokuba ngumongameli kukhetho lomnyaka ozayo. Wayekhona esigodlweni seCapitol nyakenye abasekeli bakaTrump baze bangene ngamandla befuna ukuthi kugenqulwe impumela yokhetho. Sixoxe lolandela izombusazwe welemelika uMnumzana Busani Ntini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence wayengu-vice president ka-Trump usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba nguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengisa abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi ukuthi imelane lo Biden kumbe le candidate yama Democrat. Umuntu onjengo Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance xa ukuthi ama Republican esedlulile ku Trump. Ngombono wami mbona ama Republican amaningi asefa ku Trump ku rearview mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani u Pence ule high chance ukuthi abe yi candidate yama Republican ezahlangana le candidate yama Democrat, whether kabe ungu Biden webe phendula kumbe kuzaba lo lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama Republican i better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika obesikhuluma la ecingweni ekhona pha eNew York. Esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidubane njalo kusasa esikhathi sinye kumbe ngo 7 ntambama lamhlanje.